Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine aziku 23 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare.
Kuyavela manje endakufuzanga kwethusa abantu kuzothi kusibonisa ukuthi impumela ye-relocation, impumela ye-marginalization yema-development.
Inhlanganiso yeputeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni seMandebeleni.
Ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga, isithunzi sakho siyawa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Meli Emmerson Mnangagwa ufikile kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalumbukiso ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Linux Mhlanga ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekulo umbukiso ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba. Umnumzana Mhlanga uthi umbukiso lo uvulelwe wonke umuntu emhlabeni jikelele, njalo umkhuhlane we-COVID-19 yiwo ophazamise amalungiselelo awo.
I-trade fair lonyaka ngathi kube lo duko lolo lwe-COVID. Njengoba sikwazi ukuthi i-trade fair ibifanele ukuthi ibe khona ngenyanga le edlulileyo, kodwa ngenxa yama-lockdown restrictions ize yafuqelwa kuyona lenyanga eka-September. Ingani ibisilele kancane ngenxa ye-COVID, akhona amakampani okuthiwa abhadalile kodwa ehluleka ukuthi aze kobulawayo.
Sesikhulume labanye njalo abathi amanye amankampani avela kwezinye izigaba zelizwe eziphandle kweMathebeleleni leBulawayo. Ukubonile yini lokho, kumbe ungathi hayi axubene nje amankampani la?
Udaba lokuthi khona kulamakampani amaningi avela ngaphandle kokubulawayo, okumele sikwazi ukuthi i-trade fair it's a national event ehlanganisa amakampani avela ma-provinces zonke aweZimbabwe. Inyaka yenye iminyaka leminyaka uvele amakhampani amaningi angalawo avela ngaphandle kobulawayo, kodwa ngiwabonile amakhampani akobulawayo akade khona. Njengoba ngijilo ekuqaleni ukuthi i-COVID-19 umkhuhlane lo obhahileyo okwakhathesi kungani yiwo owenza ukuthi khona izinto zingabi njengale minyaka edlulileyo. Njengoba likwazi ukuthi umnyaka lo odlulileyo u-2020 ayizange ibe khona yona i-trade fair. Kusiya phambilini sikhangelela ukuthi yona i-trade fair amanye ama trade shows afana layo ngasoze asebenze ngendlela lesijayeleyo. I-trade fair yona ilunyaka bathi it's a hybrid event, ibulala kulama company akhona e-showgrounds physical bese kubuya amanye ama company akhethe ukuthi a exhibit ku internet or exhibit online abathi virtual exhibition so i hybrid event ama company amaningi akhona ku online platform trade fair bese kusiba lalawa amanye aze lapha e showgrounds kusiya phambili mbone ngazani ngokuvuleka kwamabhizinisi sisuka kudaba lolo lwe COVID sizabona amanye amashows afana layo iZimbabwe Agricultural Show ikhona layo ngevikile ezayo kuza kuba lamanye inxa uhulumende elokhu evula esehlisa ama restrictions e COVID sizabona amashows amaningi ama trade shows amaningi afana layo trade fair.
Loge ngumnumzana Linux Mhlanga ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amakampani asuswa koBulawayo ahanjiswa eSozibheri ngenjongo yokuthi vele befuna ukuthi besuse yonke into koBulawayo, so akwethusi ukubana khathesi masihlezi sibone sokuthiwa i-trade fair kugcwele amakampani avele eHarare. Ungakhumbula ngesikhathi sohulumende umbambaniso kwaba le dimafu, kuthi idimafu yangikhona umukhumbula ayizange yacina ifikile ngendlela eyiyo ngoba kwakudonselwana. So ukuthi uBulawayo ebe yihleli njengalokho kuyikho kuyavela manje and akufuzanga kwethusa abantu kuzothi kusibonisa ukuthi impumela ye-relocation, impumela ye-marginalization yema-Tebeleland eyenziwe ngaboma, ngoba i-relocation yamakhampani le yayisenzelwa ukuthi vele yonke into ibe seSozibheri, kusenzelwa ukuthi abantu bangapha bephile nzima kube lobuyanga.
Manje nxa wena ukhangele okwenzakalayo khonoko akusoze na kugcine kubangela ukuthi i-trade fair iqinise seHarare kuphela ngenxa yokuthi amankampani amaningi abe sevela khona koBulawayo kungela?
Umbona ngazathi ekugcineni vele izagcina ivingasabi khona yona i-trade fair, kumbeni njengoba kathesi kubuya wona amakhampani eSozibheri kumbeni bazagcina bekubona kungaselani, kungasela sidingo sokuthi bebuye ngapha begcine sebesithini kuyaba le agricultural show be-exhibite khonale, ngoba lapha kakhulu nje baye bezivakatshela even ona la ama-parastatals ungakhangela abe khona langa, kodwa bayaletha abantu abasuka khona leSozibheri bebuyela uzibuza ukuthi balandeni kubuye abantu abaningi nje abanye ukuthi yabubonta hayi yindlela yokuthi bedla imali, yindlela yokuthi bathola ama-allowance.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe njalo ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa ukhethe ukungayi edolobheni le-New York, wakhetha ukuthi ethule amazwi akhe ngomabona kude. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngezijeziso zenotho lokunye okuphathelane lelizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Ngikholelwa ukuthi uzozama ukwenza ingxoxo ikhanye ingathi kukhona azama ukukwenza laye. Ngikhangelela ukuthi mhlawumbe uzokhuluma nge-COVID ukuthi Zimbabwe ingathi yazama uzozama ukuthi hayi thina vele ama-sanction aphume ngoba si-democratic, asisabulala abantu. Kodwa kunzima ngoba abantu uma bekhangela irekhodi yakhona babona ukuthi hayi khona ngo-2018 abantu bafa edlula leyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ama-elections ayenziwa ngo-2018 abantu lawo. So hayi udaba lwakhe lukhulu ngoba ukuthi athengise ukuthi ama-policies akhe azosebenza kunzima ngoba abantu bathi bona bafuna i-democracy, kufunakala ama-reforms. Ama-reforms akhona siwaboni. Kunjenje thina sifuna i-diaspora vote namanje asikayitholi. And ekubeni wasithembisa yena ngo-2018 ukuthi nayo uyavumelana lathi ukuthi kumele sibe la i-diaspora vote. So into ezinjalo angazi ukuthi uyabezozama umuntu azibeke ngalupi ngayiphi indlela o uzophuma ukuignore enze ngathi usekhohliwe ngalokho esakhuluma ngakho.
Amazwi akhe ubona ephathisani vele njengoba siyabona ukubana wakhuluma angakufezanga eqala ukungena umsebenzi wokukhokhela elizwe.
Amazwi akhe kuzomele atshengise ukuthi ngempela uzimisele ukuthi azama ukutshintsha izinto njengendlela ayezama ukuthembisa ngayo, but ukuphomba ukuthembisa ukuthi uzotshintsha izinto akufani lokuthi uzitshintshe izinto. So kulomehluko lesithembiso lokwenza. So yena noma engayibeka ngayiphi indlela abantu bazomjaja, lamanye amazwi la azomjaja based on i-performance yakhe ukuthi senzeni yena since engenile embusweni lapho ngo-2018, yini aseyitshintshile ebonakalayo ecacayo ekhombisa ukuthi hayi ngempela usele direction ayithathayo, usele policy ami ngayo etshengisa ukuthi uzimisele ukuthi avumele i-democracy ibe khona ngendlela okufanele ukuthi ngabe iba ngakhona ngayo, avula imedia zonke nje lezi zinto okumele ukuthi azenze, lathi sinje singaphandle asiphi vote yethu e-diaspora. So sithina sithi maybe mhlawumbe ispeech sakhe masingaba njalo kusho ukuthi kungaba lethemba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Inhlanganiso yeFudeho ithi ilohlelo lokumanyanisa inhlanganiso lamabandla ezombusazwe adabuka esigabeni seMandebeleni. Igama elithi Fudeho ikuthi imbizo kumbe umhlangano omkhulu ngesisuthu. Sixoxe lobona ngokwethulwa kwemibiko kulinhlanganiso umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, it's not ilama wings with the political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi, that is i-challenge okumele ukuthi khona ibe attended to. It's not an electoral pact because it goes beyond elections. Yona vele kayisiyo eyamabandla ngekaZulu. It's i-unity of the people, not i-unity of the politicians.
Zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa senike lakhulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela kokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama-resources, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa elikhuluma ilizwi elivikela i-exploitation eyenzakalayo, i-land iyahamba ezibhedlela akula mithi, you name it, akula kudla elizweni, kulendlala, imisebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu from other regions. So ukuthi abantu babambane, it's only when abantu they are united that people can achieve izinto abazifuna. So ke iphutheko ke ithi incenga ikhuthaza abantu ukuthi ababambane
njani kusetshenzelwane ndawonye ukuze ama problems asolveke kungagijimi e kumbe inhlanganiso kumbe isonto A iyagijima iyaleliyana isonto u B udonsele emuva ngale kodwa laye uyisonto omunye civic organization laphana laye udonsa esiye empumalanga omunye uyentshonala ngomunye udonsa esiye enyakatho omunye eningizimu uyabona ukuthi amandla wonke lawana asuka abe scattered so we are saying ukuthi yonke imizamo ayibuthelelwe ibe ndawonye amabandla wonke wona lawakhona athi lokho akulwelayo kuyikuthi amanyene wona amanyane futhi lozulu so ke kube nje yisigaqa sento esilungisa izinto zakithi
lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isiphatha amandla asehlanganiso yebudeho Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi iqoqa ukutshengisela phezu kodaba lokubanjwa ngamandla nguhulumende ukuthi amatitshala ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingalokothi ziye emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngithanda ukwazisa uzulu ukuba sihamba phambili ekugqugquzeleni ababalisi ukuba bakhululeke ngokukhetha ilungelo labo lokuhlatshwa. Laba bakhululekile bayihlatshwa ngendlela eqonqoselwa ngayo United Nations World Health Organization. Okusuka kusethuse umbiko ovelela kuhulumende wokuphoqa abantu ukuba bahlale. Lokhu kuyikusukumeza ilungelo labalezisebenzi elokukhululeka ukube babe lethuba lokukhetha lokuthi azizwe engumuntu ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlanzwanga isithunzi sakho siyabo. Okunye esikukhangelayo uhulumende kasananzeleli ukuba kulabanye abantu vele ngempilakahle yabo esingathi thina ngeminye imikhuhlane abalayo kumele bakunanzelele ukuthi akumelanga abantu abanjalo bahlatshwe. Kodwa-ke nxa usutshela umuntu ngokuthi nxa ungahlatshwanga awusayi emsebenzini impilo yomuntu uyikhangelela emsebenzini sengangakunanzeleli khona kuyana agcine sezingenisa endleleni yebuhlungu sefuna ukuthi laye akutholakale ehlatshiwe. Ngokunjalo thina sithi uhulumende kangaphoqa abantu kodwa kakubeke kube mgceka afundise abantu ngendlela ukujova okusiza ngayo.
Siyabona ukubana njengenhlanganiso liqoqe ukutshengisela elikuthi March phezu kwalolu daba. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle liqoqa njani umbuthano lo njengoba sisazi ukuthi kule migoqo ye-COVID-19.
Njengenhlanganiso sikhangelele ukuba mhlaka 8 Mfumfu sibonakalise kuhulumende ukuba asihambelani lakho okokuphoqa abantu ukuthi bahlatshwe. Sizayenza okuthiwa ngama road shows, sizayenza imarch. Okukhona okumanje saxoxisana namalunga enhlanganiso yethu labanye abantu abakhululekileyo lezinye izisebenzi ezikunanzelelayo ukuthi ilungele lazo selichaphazwa nguhulumende ngokubaphoqa ukuba baye jova. Okuningi sikhangelele ukuthi abantu bathintane abafuna ukuphatheka kulolu hlelo bathintane lathi kunamba landelayo 077 6129 336, eyinye 077 56 43 192, eyokucina 077 47 31 35. Ngiziphinde njalo inamba 077 47 31 35.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zikahulumende zibonakale zidatazela ekaseke esiqintini seUzumba ngemva kokuba izakhamizi zisuswe emzini ngamaChina awaphiwa imvumo nguhulumende eyokugebha ilitshe legranite. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lokwephula imigoqo yelockdown eletheswa amalunga ebandla leMDC Alliance abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lovejoy Chitengu, lo Makomborero Harozi Vishe seliqalisile ukuthonyiswa eHarare. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Saveta phela sekutheni yanjani ungasakhulunywa ngakho ukuthi izinto zilunga nini. Abanye basuka khatshana, abanye basuka eGoli, abanye ngaphi imisebenzi njengoba kusetshenzwa khatshana lekhaya. Imisebenzi yama, abanye baphelelwa, abanye bahlangana lecorona ngoba ababe siyavetela endaweni yakibo. Sesiloko silalele phela ukuthi sizezwa kutwana hayi isiphumile phela njengoba sahamba amahlandla ahamba sasihaya lezimoto zokusihambisa lapho emahofisini lapho esesiya khona. Yalekele sincedise bakithi ngoba umsebenzi lathi esawenzayo mkhulu, mkhulu sibili. Siyacela ukuncediswa khonapha sisoli kodwa sikhuluma ukuthi njengoba sagada izimoto zesiyaveda sikuluze esesikwenza sicabanga ukuthi yinto ezalunga. Abanye besithi hhayi liyazimotshela isikhathi, sathi hhayi kukhuluma umuntu omdala ngake kube yinto ephongukhelela emoyeni. Sikhangele sibile eZimbabwe sonke abahambayo bayaveda abakukhangela ukuthi kuphumelele phela njengokuthe nje. Ngiyabonga uMageza.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Salibonani. Hayi mina ngiyabonga Studio 7 ukusethulela izindaba zonke zinjalo. Kakhulu mina ngingenela ukubonga le minye imisakazo emitha ephiwa ama license. Ikakhulu iPlumtree, mina ngiwase Plumtree. Lapho sizabe sisizwa indaba zesikhalanga ngoba vele singamakhalanga. Sisizwa izindaba ezingena lathi kithi esigabeni zethu, kuhamba kuthatha izinkulumo zemizi yethu. Ngiyabonga kakhulu Radio Bukalanga. Phambili sisebenzile bantwana bebulilima, bebulilima mangwe amakhalanga. Atikombisaneni, atikombisaneni bakalanga.
Anibonani basakazi baka Studio 7 abahle. Ngiyalibingelela, sibonga njalo umsebenzi omuhle lisethulela wona kusakwamalanga. Ngizathanda ukuphawula uncane lami, igama nguPeter Mthuthe Ndlovu, ngiseplumtree esigabeni semkhaya. Siyezwa i-MRP impela ekhulumayo kodwa iyasidida kancane ngoba ithe ifika ithi yona kayifuni ilizwe, ifuna isizwe sikamthwakazi. Kodwa kwamanje sekukhulunywa ngokuvota lani lani. Ngiyacela ukuthi kuba singabambana ngoba injongo yabo kayingeke ilungise ilizwe. Mase sima singamaNdebele sodwa kakusolizwe lelo. Kungani engayidinga ukhankaso ke nosekelo emashona lendu kwenzela ukuthi amele ilizwe lonke esapotwa langamaNdebele ukwenzela ukuthi kuphume kulilizwe, hayi kungibe into yamaNdebele kuphela. Lokhu kuyasenza sihlale sidlala amadlwana. Njalo sicela ukuthi benanzelele kakhulu abavotayo yithi okusishisa ubuhlungu ngoba sihleli sizama ukulungisa isibutshintsha kodwa kudlalwe ngathi. kuhlezi kulezinto ezintsha, kuhlezi kulamaphatha amanengi angasoze esiyabantu endaweni eziqondileyo. Ngikhuluma okakathesi opposition ekhona embona ikwanisa ukumelana lezana, i-MTC Alliance yena le ekachamisa kuphela. Lezi ezinye kazingeke zikwanise ukumelana lezana ngoba izana iyazivusa, sesikuboni nje lokho. Kathesi kunje abantu bazaba confused kuspilthwe amavoti ayengaye MDC Alliance, izano izabe ihlezi lokhu injalo ingaphungukanga ngenxa yokuthi abanye bafuna okunye. Masithi sakhayele ukuthi silungisa lokho, omunye uyaqhamuka la efuna okunye. Ngiyabonga, sibamba nani bantwana beZimbabwe bebe yimbumbe bese kulungiswa lokhu emuva kokuba izano siphumile. Kathesi ayingeke ikhitshwe ngalolo hlobo izano. Ma sithi sima singamaNdebele sodwa lamashoni emihoda, iplani ye-MRP ayingeke ilungise ilizwe leZimbabwe. Asikho esikukhangeleleyo singabahlali, asikho esikukhangeleleyo singamavota aseZimbabwe. Niyabona.
Bonani salibonani Studio 7, salibonani Studio 7. Ubaba lo okhulumayo uthi singavoteli iRP, sawazi into ayikhulumayo. Kunini savotela amashoni? Bahamba ngale mfini kalokhu kuzini, bafika babachisa, bizwa ama-distance, babulawa igugurawundi. Kathesi futhi sivotele uChamisa. UChamisa nguyini? UChamisa lishoni, usebenzela ngibo khona ngani? Bafanana labo mgazi, wakhuluma ishiti. Kathesi nguyini atesa abasenzela khona? Ah, ubaba lo akulanto ayikhulumayo. Asisistani lakho lo.
Ngisithi impilo ende kini lonke basakazi. Igama lami nginguCountain Ncube. Ngisedaluka ward 19 eqintini selibhani. Hhayi, ngiyathokoza nje ukuthi ngixoxe lani. Inkinga ngilayo bantu, kangila radio ye-shortwave. Izindaba kangizitholi ezivela kini eziyinkodo. Hhayi, ngingangincedisa nxa ngaliyake lilazo lingithumezele bakhula bami. Ngiyacela, ngiyacela ngomusa sibili.
Ye, linjani basakazi bethu be-Studio 7? Hhayi, siyabonga bakithi indaba ezihle elisethulela zona. Heyi bakithi, ngithi lami ngidlulisele umbiko bakithi ukufika endlebeni zabaphathi intambo bethu ukuthi siyezwa lapha abantu bakhuluma ngokuthi abantu kumele bavaccinatwe, but the problem is akula ma-vaccination ikakhulu bantu ema-reserve. Abantu siyahamba imango emide sidinga lawo ma-vaccination asiwatholi. So senze njani? Ngapha kuthiwa ye abantu abavunyelwe emabhasini ngapha, kathi manje kuphilwa njani? Nasikuzwisisi khonapho ukuthi abantu benze kanjani. Ngapha kukhulunywa ngokuthi abantu abanye kumele bengangeni ema-church kodwa bona bekwazi ukuthi ama-vaccination kawakho emaclinic. Sesihambile, sesikhaphele bakithi, siyayidinga leyo vaccination asiyiboni. Senze njani? Basitshele nje ukuthi bona senze njani nje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. UZulu uqhubeka encoma amazwi kaMongameli Joe Biden lapho akhuluma khona emhlanganweni we-United Nations esithi abasakhulayo bakwele Zambia batshengisa ukuthi balakho ukuzikhulula ngokhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMongameli Biden itshengise ukuncoma kakhulu okwenziwe ngabatsha beZambia ngokuzikhulula. UMnumzana Biden ubancome kakhulu ukuthi lanxa babe sebunzimeni bazikhulula, bakhulele ilizwe labo. Wengezelela ukuthi kumele amazwe amaningi ahlangane abe le njongo yinye yenkululeko, ngoba inkululeko kayikaphi khona kubo bonke abantu. Ya, yikho engikuzwileyo uBiden ekhuluma encoma kakhulu iZambia.
Siyabona ukuthi ilizwe leZimbabwe alisakhulunywa ngalo ngamanye amazwe njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe.
Hayi, kusobala ukuthi ilizwe leZimbabwe alisekho emehlweni kumbe emlonyeni womhlaba wonke njengalokho kwakuyikho ngezikhathi ezedlulileyo. Okunye kungaba yikuthi khathesi nxa kulodlakela kumbe ukungaphathwa kuhle kwabantu senzakala ebantwini abansundu bona bodwa, kukanti laphana ngabo 2000 kwakukhona abelungu ababebehlukunyezwa bexosha emapulazini. Okwakathesi kabasekho, so kakusakhangi umhlaba intatheli zendaba zomhlaba kumbe ngithi amehlo omhlaba wonke njengalokhuyana, ngoba ukuhlukuluza kwabantu bona bodwa ngiyathuta kujayelekile nje ayisonto ewothusa umhlaba lo so ikho engicabanga ukuthi mhlawumbe i-crime black on black crime kayihluphi kakhulu abantu emhlabeni wonke jikele
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama ukuzovula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair obikwa ugcwele amankampani avela eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.